So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edluleyo belokhu begcinwe eGuest Lodge inkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu ngoba izulu lelokhu lisina okokuthi izindlu zabo asoze zilungiswe ngokuphuthuma.
So very good that this in a rain season, you pay back as well as one iron. Unless one at the river is free, someone else, Lapo, own a prone corner to Amaflas.
In any Enkai, in Jenga, with the Escava, the Lizwe, the Kalang and Jalang, a Sikati, umnotho welizwe ungamanga kuhle, njalo izulu lingani ngemfanelo okuthi kube lesivuno esithe xaxa emasimini.
Labo abalime ngoDisember kuya ngoJanuwari ngoba abanye bebelime ngoNovemba. So labantu abalime ngoNovemba amabele lana awonakala ngoba izulu like lama phelana amabele amakhulu hayi sewonakile. Nanyanje amanye ezakwenza kodwa asenakwenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Indaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abantu abathinteka kuzolu lesikhukhula eWange ngenyanga edluleyo belokhu begcinwe eGuest House yenkampani yeWange Colliery lakwezinye izindlu eCinderella kanye leRailways ngoba izulu lelokhu lisina okokuthi izindlu zabo azisoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi babuyiselwe kuzo. Izindlu zabantu laba zagcwala amanzi njalo balahlekelwa zimpahla. Basizwa nguhulumende la kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ngokuthola impahla zokusebenzisa. Lokhu kwenzakala izulu lesikhukhula selihlasele kwezinye izigaba eBinga njalo inhlanganiso ezizimeleyo abantu makhaza kanye lohulumende bedinga usizo olokunika abantu kulindawo ngoba badilikelwa izindlu balahlekelwa labo zimpahla. Ukuza okunenge okwenzakala eWange sixoxa lomnumzana Thulani Moyo osebenza lo meli weWange Central edalele iParliamente ekubandlale MDC.
Kuye khona ukuthi kwakathesi abakaziselwa because indawo leyana vele nxa kwi-rain season iyabe ilokhu ilama-chances okuthi iflage futhi kumbe izindlu zangkhona zingenamanzi. So vele ukuthi kathesi nge-rain season kuthiwe bayabuyela kuyabe kungayenzi unless bangathelelwa ezinye izindlu ezi-free someone else lapho ongaproni kona tu amaflats.
Kodwa umbiko esasi uthole ukuqala ukuthi bazalungiselwa lezo zindlu kukhitshwe amanzi ukuwadrayina bese bebuyiselwa.
Amanzi angadrayinwa ngakhitshwa but still izulu lokhu lisina. Saka as long izulu lisina izindlu leziyana ziyabe lokhu ziprone ukuthi kube lamaflats futhi. So I saw ndawo ukuthi kwa ungathiwa sokugcina amanzi sokusiyehla ukuthi abantu lana babuyele. As long as izulu lisina kuphela kuyabe kunama-chances okuthi amanzi azanjani azangena. I-best decision will be ukudingelwa ezinye izindlu kwezinye indawo ukuthi bafakwe kwezinye indawo xa sebefuna ukuthi basuke ngaphi kuma-guest house lapha abahlezi khona.
Kuyathembisa ukuthi bengazuza ezinye indawo zokuhlala.
I-Colliery isenza ama-efforts okuthi izame ukuclear ezinye izindlu kodwa also kule issue yokuthi izindlu zangkhona kwakathesi azikabi khona ezinjani ezi-free ngoba izindlu eziningi zihlala abasebenzi be-Colliery. So ndizathola ukuthi akukabi lezindlu ezi-free kodwa I understand kulama-efforts okuthi badingele ezinye izindlu ezi-free.
Kodwa bona bahlezi njani kathesi abantu baluthola usizo yini olwempahla lokudla?
Ukudla okwakathesi hhayi balakho sibili ngoba ama-donors azamile sibili ukuthi bancedise from different angles. Bekutholakala ukuthi engxenye ngeviki kuya ama-donors angu-3 or a four, where we are looking to change your cooking oil, your rice. The last time I checked, they were right to do it. I would have been the challenge in the end of it.
Are we all a lot or all a name? Kuswelakale olunye.
Yeah, which is a lot of where we are the Sugile. Uti omunye utona obeleta kuye mpupu, omunye utona obeleta kuye cooking oil, omunye utona obeleta rice, omunye obeleta mapungu, omunye sosi zololu wedu ngani luhlangene luzama ukuthi ligoqele zonke izinto ezingafunakala. Zingabe zisilela nje ukuthi ziwakwane bonke, kodwa hayi bekulomzamo sikuthi konke abangabe bekudinga bangakwanisa ukuthi bakuthole.
Lina njengebandla le-MDC libanceda ngani?
Sibe lesikhathi sokuthi sihambe sibabone, kodwa singababoni kuphela, sikhulume labo, sikhulumisane labo, sizwe inhlupho abangabe belazo, sincedisane njalo ukuthi singancedisana njani ukuthi njengoba labo behlelwe lohlupho olunje, ngoba sibhilive ukuthi thina njengeparty kufuze ukuthi sihlale sisebantwini, ngoba i-leadership ekhona yena le eyavotelwayo ka-MP nokansela ivela ku-MDC. So ipolicy yethu yabe ngeyokuthi sifuze sihlale sinabantu, sikwazi ukuthi kuyini akufunwa ngabantu, njalo sizame ukuthi sincedisane kulokho abantu ababekhala ngakho.
Lo ngumnumzana Thulani Moyo osebenza lomeli weWonke Central edalele phala nje ekubandla le-MDC, sixoxelaye ekhona le eWonke. Iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle, njalo izulu lingani ngemfanelo okokuthi kube lesivuno esithe xaxa emasimini. Ukuze sizwe okuningi okwenzakala enkayi, sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa, isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo ehlala esiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo khona enkayi.
Abantu baphila kungelamsebenzi abayenzayo ukuthi umuntu afole imali, akula umuntu osebenzayo ukuthi ngafole imali. Ezibhedlela imali yafuneka esibhedlela, nawe ungalamali awelatha. So abantu sebegulela emakhaya, bahlele emakhaya, ngoba umuntu uyabekwazi ukuthi ngahambe esibhedlela kula ngenze inzalo ithole ngoba ngingelamali yokubhadala. Ezikolweni abanye sebekhiphile abantu ababo ngendlela isifisi esikhuphile ngakhona. Abantu abaningi sebehlezi emakhaya basafuna.
Uhlelo loluyano lwe-BIM lukhanya lusancedisa yini?
Uhlelo lwe-BIM abantwana abangaphansi kohlelo lwe-BIM bayahamba kuthe besikole lanxa uhlelo lolulungafaki imali. Ngoba into eyenzakalayo uhlelo lwe-BIM luyathatha besiyithatha iminyaka omunye kalifaki imali. But abantwana bakhona babe behamba kuthe besikole ngabantwana abagcinana lohulumende. Okona labo bantwana yibo abahambayo, kodwa baba balutshwane phelesikole.
Kulamaklinika amatsha akhiwayo kwenzela ukuthi abantu bengahambi imanga emide. Alokhu esebenza yini njalo imithi eyatholakala kuwo?
Ye, amaklinikhi lawa thina sasi njengenkayi kulamaklinikhi okwakumele ayakhiwe. Amaklinikhi lawa ayesiba ngaphansi kwe-NGO, ngaphansi kwe-missionary. So amaklinikhi lawa asaphumelelanga ukuthi akhiwe wonke. Aphumelelayo mabili, ayasebenza kakhulu, imithi iyatholakala. Kodwa emhluphayo nje yimbadala ukuthi abantu babhadale esibhedlela, kodwa kulawo maklinikhi imithi khona ayiselakali. Amaklinikhi lawa angaphansi kwe-settlement area yesibhedlela okuthiwa yiMvuma Mission Hospital. I-settlement area leyi igoqela ama-ward khefo angi-six nangaphambanisi. So ama-ward wonke yena lawa kwakufanele abe lamaklinikhi, kodwa awaphumelelayo yi-ward 25 ne-ward 24. Sasikhangelela ukuthi kube leklinikhi ku-ward 15, kube leklinikhi ku-ward 13, kube leklinikhi ku-ward 14. Phumelela ae lapho kwaphumelela khona ku-ward 24 iklinikhi yakhona ivolitha omlume, then ku-ward 25 iklinikhi isevoka yesiphumuza.
Kudaba lwemasimini, siyabona ukuthi kuke kwana izulu kumaviki ambalwa edluleyo. Kulokhu kungenza kube ngcono yini kumbe beseliphuzile?
Beseliphuzile sizile, kodwa ngendlela yokuthi libuyile lona. Lingani kuza kuba ngcono sizile, hayi likhanya ingani kuza kuza kuba khona. Lanxa nje la amabele amadala ayesilela aseyile sizile, hayi azange kube rayithi sesidelile ngawo, kodwa la alandelayo ngingathileka lisenzeni sizavuna thina labo abalime ngo-December nango-January ngoba abanye bebelime ngo-November so labantu abalime ngo-November amabekenyana awonakala ngoba izulu like lama bafina ukunamhlaka-9 December baze lazokuna kubo-8 January so lana amabele amakhulu hhayi sewonakele lancanje amanye ezakwenza kodwa asenakwenza njengokuthi bekufanele kube njalo.
Lo nkosikazi Sambulo Maphosa isiphatha amandla sebandla le-MDCT ohlala esiphunyuka kwe-Chiefs Khobokhobo eNkayi sixoxela ekhona le eNkayi. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi ibandla le-ZANU-PF selitshayele ihlombe inkokheli yabatsha kuleli bandla imiswe umsebenzi okwesikhatshana ebalisa umnumzana Louis Mathutu loGodfrey Tsenengamu ngokuthi sebevumile ukuyaqeqeshwa kutsha ekolitshini le-Herbert Chitepo School of Ideology. Ababili labo babechaye abantu abathi baqhuba inhlelo zenkohlakalo elizweni ezibangela ukuthi umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika. Kodwa ibandla leli lathi ayisiyo indlela eliqhuba ngayo ukwethulwa kwembiko. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umphathintambo kahulumende obona ngezokuthula kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshayele ihlombe umsakazo we-Diamond FM ngokusakaza ngezulu lesikhukhula elahlasela iManicaland ngomnyaka odluleyo ele-Cyclone Idai. Umsakazo lo ngowenkampani kahulumende e-Zim Papers njalo usakaza useManicaland. Okwamanje sithathe ithuba leli ukuxolisa kubalaleli bethu abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook lapho esiyabe si-live streamer khona ukuthi hayi imitshina yethu ayihambi kuhle namhlanje kodwa lisixhume njalo kusasa sizabe si-live streamer. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakhiphilindani ngezindawo. Hayi yazi sibuswa ngabanye abantu mani, yazi sihlukunyezwa ngogogo labokhulu abantu abangaphela fulani. Yazi ma ungathi uyabheka yonke indawo ngamakhehla ogogo bonke yonke indawo ilizwe lisontwa nje lisontwa ngabantu abasebezigidi and bafuna ukuthi vele bekhiwe kungela lutho elizweni. Ilizwe akula nto ebangekayo sitini lokho liqhubeka lishona lisiya phansi, akula nto evukayo. Kambe lizovuka njani ngapha lisontwa ngapha lilutho? Into yonke buta into ziyadura ekhaya, izinto zikama-price control, izinto zigcwele kubo-black market, imali kayitholakali kodwa imali igcwele kubosiphatheleni. Impuphu kayitholakali kodwa uyithola isidura kubosiphatheleni ngapha. Imali kayikho, abantu bayahlupheka balala emalayinini. Ngapha ama-doctors kaholi, amatisha kaholi kodwa yena ubhizi uyazula udlalisa le mali.
Mina ngubhandamo ngihlala komnyama area kugwamagwama village kondolwane Plumtree kulilima west. Ngihlala ngitsho ngithi lokhu nje okuloku kubhoda indaba yegugrawundi lezapho yiko kuphela okuphethe umhlaba lo ezipark elongu sisabhodi izaphu sithi yangena kwiunity kungayingakhululwa izaphu kukhulunywe ngezaphu kuthi kwahamba le gugrawundi yayibulala izaphu phela igugrawundi yayiqonde kuzaphu. Yee, so abantu siloko siboda. Hayi. Ngiyabonga ngeke ngikhulume kakhulu kube kufitshane. Kodwa lokho bekuphose kwayezakala uti mnankagwa. Yabonakale eBulawayo ekhuluma ehlephula indaba yeground. Ayikhulunywe. Izaphu le ground. Izaphu le ground. Ngiyabonga basakazi, ngiyabonga.
Salibonani baka Studio 7 uPeter Ngwenya lo emalopa engikhuluma ngakho engicoca ngakho ngicoca ngikuthi ngabe igovernment yahlolisisa kakhulu ePlumtree esitolo zasemaphandleni abasavumi imali njengedola uzwabethi irate yakhona iphansi kunerendi bafuna amarendi kuphela esicela igovernment ngabe ingahlolisisa ikulungise kunoku ize ukuze imali yeZimbabwe isebenze kahle eZimbabwe. Kuyinhlamba or kuyihlazo elenzakala esitoleni zaseZimbabwe ePlumtree emaphandleni wonke jikelele ukuya kusuka eDombodema Road uyofika ekugcineni kwakhona. Ngathi iPlumtree yonke jikelele sebefuna amarandi angaphandle kodwa phakathi ePlumtree balisebenzisa ibhondi idola lawo le. Ngiyakubonga ngenicelisa ukuthi ngibuye late.
Linjani Studio 7 nabalaleli igama ngugabadela Ncube. Mina into engingayisho lapha ukuthi ngithanda ukubonga lo ndoda abathuthwa nguPrince Dubeko Dube lo owe-MDC lo omelele iBingaya. Lo ndoda uyasebenza, lo ndoda uyasebenza, and the way azwakala asho ngakhona akhuluma ngakhona uyabumuza ukuthi umuntu okhuluma ole future e-right kakhulu. So ngithi kuwe ndoda, hhayi kubekela phambili usebenzele abantu ngoba it seems wakhethwa ngabantu, uyabalwela abantu, uyabakhulumela abantu. Every time mangimamele ukhuluma le Studio 7 ukhuluma izinto ezilomsoco ezakhayo. Qhubeka ndoda, yiba abantu esibafuna abanjalo, yiba abantu esibafuna abanjalo, not abantu abadla imali kuphela lapho ePhalamende bengayenzi lutho, betshontsha lapho, betshontsha izimpuphu. So wena ndoda, hayi umsebenzi owenzayo nyawuncoma, muhle kakhulu baba.
Njani basakazi beStudio 7 lani balaleli bonke kundawana zonke nje zelizwe abeStudio 7 ngiyalibingelela kakhulu. Ngisithi sibonga uJehova, izulu liyana kithi kodwa linakuhle, alini okubi. Hathi sesiphilile njengoba ilizwe lethu linzima kangaka. Ngiyabonga, ngisensiza North yimi mamkithika.
Salibonani bazakazi bami bakwaStudio 7. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, obuya mbuye enkaya eGonya lapho enzalwa khona. Basakazi bami, sithanda ukubonga le ithuba lisinikeze lona njengomsakazi omkhulu emhlabeni uStudio 7 ogcwele yonke indawo. So namhlanje bendile sicelo basakazi bami, lo mfowethu olahlekayo esesimdinga isikhathi eside, umama nje akakhululekanga ngaye, lo mfowethu wasesimdinge asimthole, walahleka ngo-98. Ngathi wahamba ngo-98 kusiya ku-99 azange siphinde sambona. So lo mfowethu lo ibizo lakhe nguJabulani Ncube, ozalwa ngumandaza eGonye enkaya, ukhulele endaweni kuthiwa yitoke kwapala duze nje kumamdala wami enkaya. So lo mfowethu uzalwa ngu-Emily Ndaza. I think abangabe bemazi nje bengasisiza kakhulu, bemtshele ngumfowethu siyamdinga kakhulu. Yithi abafowabo esimdingayo, siyamdinga kakhulu ngumfowethu, sesineminyaka eminingi singamazi ukuthi uyaphila kumbe siwashona, ngoba umhlaba kukhanjwa kubuye kudlula. Iinamba zami engazisebenzisa eziyizo ezalana eGoli angazisebenzisa, 0740991551. Izinamba angazisebenzisa. So ngiyacela basazi bami ukuthi mhlawumbe ningasisiza kulokho, zisa 0740991551. Izinamba angazisebenzisa. Ngiyabonga kakhulu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu ngu-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Unobhala jikelele wamanyano wamazwe omhlaba we-United Nations, uMnumzana Antonio Guterres, uvakatshele kwele-Pakistan okwamalanga amathathu kusukela izolo ngesonto, lapho akhuthaza ukuthi amanye amazwe aqhubeke elondoloza izigidi lezigidi zabantu abadinga ubuphepheli bevela kwele-Afghanistan. Uhulumende we-China uthi inani labantu abahlaselwe okutsha ligcikwane le-coronavirus eliqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo selisehla. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization layo ithi akulula ukutsho ukuthi igcikwane leli eselibulele abantu abedlula inkulungwane njalo eselifike la kwamanye amazwe lizamemetheka okungakanani. Namhla kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Raf Thombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ngomkhankaso wokudinga ozamela ibandla lamaDemocrats kukhetho lokudinga umongameli lonyaka encintisana lomongameli Donald Trump webandla lamaRepublicans. Umnumzana Mthombeni uqala ngokusichasisela ngamathuba kamnumzana Joe Biden. Wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama, wayengumongameli weMelika.
Ah, ngibona ngathi usemqanzweni lapha. Ngingazi njalo ngoba i-elections zalapha zingaziqedakala. Kodwa ke nxa ngimkhangela ukhulu ngathi usemqanzweni sibili ukuthi lanxa engawina yona le Carolina yakhe ayithembileyo. Kodwa ke esesuka lapho sokungena laba o amadoda lalezimali zawo eNew York oMichael Bloomberg kuthi yakhona ngale. Ngibona ngathi kuxabene sibili, kuzakhathaza phambili.
Kodwa umnumzana Bernie Sanders yena ukhanya lokho ephumelele.
Ya, yena ukhanya ngathi le ayiwinileyo le eyakhathesi le eNew Hampshire ngathi kumnike umdlalanyanyana. Kodwa ke ngingazi njalo ngoba indaba akhuluma ngayo yesingathi asilaqiniso layo ukuthi abantu bazayithanda le irevolution yakhe leyo ungathi kuyilokho. Ngingazi njalo kodwa ke ngokumvotela kalesi singathi yezwakala into yakhe kancinyane.
Abantu balapha eMelika balandaba yini lokuthi abantu laba iminyaka bangani sebeluphele?
Kusukela kupresident Obama ukusiza ngapha emuva sebengathi baba sensitive kancane ngeminyaka ukuthi nxa ungumkhulu kumbe ungugogo abasakukhangeli kakhulu. Yikho kwenze laba abafana abancane abanjeboButtigieg bangathi bayathola amavotes la lo unkazana obekhona. So bayakukhangela sila sikho ukuthi kabakukhangeli. Kodwa kwesinye isikhathi njalo i-experience yabo ukuba ngama-veterans kwabo khonokhuyana kuyabapha futhi umdladla wokuthi njengoba ilizwe leli likhanya ngathi lalo selingathi lehlukene kakhulu i-division ekhona lapha, kufuneka ongathi ngumuntu omdala ongahlanganisa abantu lapha nxa ama-Democrats angawina.
Kambe elemelika lingabe lingamemukela yini umuntu oncintisayo oyisitabane?
Abantu balapha bangathi bayakukhangela lokho, kodwa bakukhangeli, bakhangela besicilihle. Umbona ngathi bazamfaka, bangamfaka nxa bemfuna bamfaka kuphele njalo. Kodwa ke okungathi kuza singakwazi ukuthi sizabe sisithini ke khonapho. Kodwa ke mbona ngathi nxa kuyukuthi bayamfuna sisibili, bayamfaka kuphela ngoba abangabe bezamfaka babe bengelabo abancinyane abangakhangeli kakhulu udabane bunovu njengalokho.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika sixoxelaye esedolobheni leTexas. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke okwamanje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi ungikhumbule. Sicabanga owayehola leli qembu u Joseph Shabalala otshone ngeviki edluleyo. Umculo lo ukhumbuza mina lawe ukuthi insuku ziyasondela kithi sonke.
Ubi budlangile umningi esenqoba
ngikumbule
ungikumbule wenkosi
ngikumbule mina
wenawe
nkosi
ngikumbule
bangikumbule
nkosi.
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho ngiwelulwa
ngilaba
lukhuzula kalalo lapho izingozi zalo zisongu ungigwinya
ngikhumbule mina wena
Nkosi
ngikhumbule
ngikhumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho izonosa
izonosa
sinzimene perfumweni
we baba
sisuse wena baba
wena
ngothula umsa wakho
ngikhumbule mina
wena
Nkosi
Nkosi
yami
ungikhumbule Nkosi
ungikhumbule baba
ungikhumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho imihla yami
imihla yami
incipha emhlabeni
be baba
manje ubone Nkosi
Nkosi yami
ngikhuphukele kuwe
ngikhumbula mina
ngikhumbula Nkosi yami
khumbula
ngikhumbula Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbula Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbula Nkosi yami ta la 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 la
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho izonosa
izonosa
sinzimene perfumweni
we baba
sisuse wena baba
wena
ngothula
ungikhumbule mina
wena
Nkosi
Nkosi
yami
ungikhumbule Nkosi
ungikhumbule baba
ungikhumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami lapho imihla yami
imihla yami
incipha emhlabeni
be baba
manje ubone Nkosi
Nkosi yami
ngikhuphukele kuwe
ngikhumbula mina
ngikhumbula Nkosi
ngikhumbula
Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule Nkosi yami ta la 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 la
ta la la la
umculo weBlack Mambazo iqembu lake laholwa uJoseph Shabalala yena otshonileyo ngeviki edlulileyo singakehlukani ike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abantu abathinteka ngezulu lesikhukhula eWange ngenyanga edlulileyo belokhu begciniwe eGuest Lodge yenkampani yeWange Colliery nakwezinye izindlu ngoba izulu lilokhu lisina okokuthi izindlu zabasoze zilungiswe ngokuphuthuma ukuthi bebuyele iningi enkayi njengakwezinye izigaba zelizwe likhala ngendlala ngesikhathi umnotho welizwe ongamanga kuhle njalo izulu lingani ngemfanele okokuthi kungaba lesivuno esithe xaxa olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.